Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela ku studio 7 ngesonto mhlaka 24 Mpalakazi 2017 Christmas Eve ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Sekuqhamuke inkulumo phezu kwendlela yokukhetha abazancedisa kukhetho bemele umanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance.
Lanxa kungakatelwa uZulu kusalindelwe ukuthi kuqedwe lokwama-councillors lokwama-mayors, ikhona-ke lapho-ke okuzatshelwa khona-ke umhlaba ukuthi kuvunyelwaneni. Kodwa-ke isivumelwane-ke amalunga ephalamende sesikhona sokwaqedwa kudala osokuselwa kwama-councillors.
Umanyano we-African Union uthi ukuhluthuna amandla ukwenziwa ngamasotsha eZimbabwe kusemthethweni. Umkamongameli welizwe uMkosikazi Auxillia Mnangagwa uqhubeke ngehambo zakhe zokuvakatshela abaswelayo ngokuya eGwanda. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBotswana ezicapha umngcele weRamagwebana zingena ePlumtree liqansile kakhulu, wona umngcele lo uzagcina lamuhla ukuvulwa amahola angamachumi amabili lani.
Kanye lomnyaka omutsha.
Besicabangela ukuthi lento yokuvula iBoja 24 hours last over i-festive season yonke cause kuba busy, particularly ngamaround ama-days e-Xmas lawe-New Year.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kukhamuke inkulumo phezu kwendlela yokukhetha abazancedisa kukhetho bemele umanyano wamabandla aphikisayo o-MDC Alliance. Inkulumo le iqhamuke izolo ngemva kokuba unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ethe ibandla lakhe lizancedisa ezigabeni zonke zelizwe okuthiye amanye amabandla akumanyano we-MDC Alliance ethukuthele ngoba isithi phansi kwesivumelwano somanyano we-MDC Alliance kumele amabandla la abelane izikhundla zokuncintisa. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai wethule umbiko othi kavumelani lo Monzora. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party lalo elikumanyano lo umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yeah, okwavunyelwanayo ke i-MDC Alliance ukuthi-ke amasithi kuzabonakala ukuthi amabandla wonke akumanyano lowo azathola amasithi athile. Yikho-ke kule framework-ke ekhona ama-negotiators sayakuvumelana ukuthi kuzamiswa njani. Kathesi-ke ngokukhuluma kwethu manje bakhangela-ke kuma-councils ukuthi hambe kuma-councils khona kuzahamba njani. Kodwa-ke okwephalamende lama-senators sokaba nesivumelwano. Lanxa kungakatshelwa uZulu kusalindelwe ukuthi kuqedwe lokwama-councillors lokwama-mayors, ikhona-ke lapho-ke okuzatshelwa khona-ke umhlaba ukuthi kuvunyelwaneni. Kodwa-ke isivumelwane-ke amalunga ephalamende sesikhona sokwaqedwa kudala osokuselwa kwama-councillors.
Kodwa sike sabona emaphephandabeni lapha kungani umnumzana Monzora unobhala jikelele webandla le-MDCT uthi yena elabo ibandla lizancintisa wonke ama-seats, kungakuhamba njani?
Sibonile-ke lo mbiko ngokunjalo-ke isikhulumeli se-MDC Alliance uProfessor Wesman Ncube ongumongameli we-MDC uphendulile-ke lowo mbiko-ke wakuchasisa. Ekanti-ke sibone-ke umongameli-ke we-alliance njalo umongameli we-MDCT uTsvangirai laye ngokunjalo-ke ephendula-ke ukuthi hathi-ke kunesivumelwano kumele sihlonitshwe osokwayenziwayo-ke umanyano-ke wamabandla lawa kumele kulandelwe ngokufanayo. Yikho-ke sibone ngazathi-ke impendulo zabo zisuthisile uZulu umongameli-ke we-alliance uMorgan Tsvangirai-ke lesikhulumeli se-alliance uProfessor Wesman Ncube. Kodwa-ke okuzananzeleleka yikuthi-ke kumabandla nala kwe-alliance kuba khona ababili abathathu abayabe bengayifuni i-alliance. Ngokunjalo-ke sizahlala-ke sisiba layo-ke imibiko enjengayena le yabe phuma ukuthi kulabanye asebathela abanye bakhipha bathi ngoba injongo yabo abanye abantu kuyabe kuyikudiliza ke umanyano ke o-MDC lo khona kuthiwa MDC Alliance okuthi-ke ikhiphe ibandla lezanu PF ke embusweni ngomnyaka ozayo. Yikho-ke sizahlala sibathola-ke abaphikisayo, sizahlala sibathola abangasidela umanyana ukuthi ephambili, kodwa-ke wona umanyano uyaphambili ngoba sekulezivumelwano ezenziwayo sokuqedisa nje okuncane okuselela.
Manje kukhangelelwe ukuthi kuyaphethwa nini lokhu kuqalise ukukhethwa labo abayabe bezamela amabandla?
Kukhangelelwe ukuthi ngesikhathi esifitshane esizayo njengoba singena u-2018-ke ngenyanga kaZibandlela kumele ma isiyaphela-ke izinto zonke-ke sezimisiwe zafakwa-ke endaweni yazo-ke konke sokusazakala-ke ukuthi endaweni enje ibandla elinje-ke elizamela-ke i-alliance-ke kukhetho-ke kuphalamenti kusenethi kumbe kukhanseli. Khangelele ukuthi Zibandlela siyaphela zonke izinto ziyabe sezisendaweni yazo kuyabe sekulungisiwe konke.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Umanyano we-African Union uthi ukuhluthuna amandla okwenziwa ngamasotsha eZimbabwe kusemthethweni. Isiphathamandla somanyano lo, umnumzana Smile Shegui, utshele umsakazo weRussia oweSputnik ukuthi uMongameli Mugabe kabanjwanga ngamandla ukuthi asuke esihlalweni, njalo wabona laye ukuthi wayeqagqelwe yimgulugudu eyayisenza engasebenzi okuqotho. Uchigui uthi akula mpawu ezikhomba ukuba ukwenzakala eZimbabwe kwenziwa ngamandla, njalo akula ukubi okuselizweni. Umongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uqhubeke ngokuvakatshela indawo zelizwe, waya eMagwe ngolwesihlanu duze leGwanda, lapho akhuthaze indiva ukuthi zitshiyane lobudlova ngalesi sikhathi lapho ziphindela ekhaya kukhefu leKhisimusi. Unkosikazi Mnangagwa obesemzini wezintandane oweKip Kino ukhuthaze indiva ukubana zizibambe loba zithe zathola ukuthi amakhosikazi azo asele eqoma amanye amadoda. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Unkosikazi Mnangagwa uthi ngalesi sikhathi kuba le mibiko yokubulawa kwabomama ngamadoda abasuka eGoli ngenxa yokungathembani. Amazwi kankosazana Mnangagwa aza ngesikhathi injiva zilokhu zitheleka ekhaya ngobuningi zisiza kukhefu leKhisimusi. UMnangagwa uthi kuyadanisa ukuthi ngalesi sikhathi seKhisimusi inani labomama ebulawa ngamadoda liyaqonga, ngoba labo abavela kwamanye amazwe afana leSouth Africa bethole ukuthi omkabo kabathembekanga.
Menyala ipo zvino Christmas yasvika.
Nansi phela iKhisimusi sifikile. Uzathola laba abasebenza ngaphandle sebebuya bethola ukuthi umama langesikhathi afika ngaso ekhaya kakusahambelani sokulepha ukungahlaliseki kakade ekhaya.
Uveze njalo ukudana okukhulu ngokuhlukuluzwa kwamantombazana izihlobo eziseduze.
Azingaridi zvikare kutaura nyaya yekubhinwa kwabana baduku.
Ngingakhohlwa njalo ukuhlukuluzwa ngabantwana abangamankazana bebhinywa languyise, bebhinywa langumne wabo, bebhinywa layisihlobo ubani nje ophakathi komuzi.
Izvi zvinokuwadza upenyu hwemwana uye kana ndangariro dzake dzinopazama.
Lokhu kuyaphazamisa ukukhula komntwana oyinkazana, kunye nomqondo wakhe uyaphazamiseka.
UMnangagwa ujabulile ngendlela umuzi weKip Kino ohlanzeke ngayo, kodwa ukukhuthaza izakhamizi ukuthi lazo zigcine zinintandane ukuze lomuzo labantwana abafika phose amathuma amane 38 ungayandelwa. Intandane zekipkino zidole izigqoko lokudla kane lokunye okusuke kunkosazana Mnangagwa kukanti okunye okwethule inkampani yokudla eGwanda iChicken Inn. Umnangagwa uthi uzimisele ukusebenzelana laloba yisiphi isizalwane seZimbabwe.
Mbuya abazi bebatho ndimbuya wenyika kufamba nemhuri yose bazukulu vako vose ndevavo.
Ukhoko izini ukhoko obuyileyo kaziye khoko webandla elithile ngugogo weZimbabwe ofuna ukuhlangana nabantu bonke abasuka kunhlangothi ezithiyeneyo akholise labo.
Umnangagwa bhoda ngelizwe lapho ayethula izipho emzini wezintandane. Umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emandebeleni umnumzana Bednikho Ncube uncome inyathelo likamnangagwa esithi kuminyaka edlulileyo izipho ezinje beziphelele esigodlweni eHarare labo bulawayo. Ngimuvusisizwe Mkhwananzi oyindaba ze Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Linjani matabezulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 p.m. la 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook kukhasi lethu le VOA Ndebele.
Inani lezalwane zeZimbabwe ezihlala eBotswana ezicapha umngcwele weRamakgwebana zingena ePlumtree liqansile kakhulu. Wona umngcwele lo uzagcina lamuhla ukuvulwa amahola angamathumi amabili lane. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Uhulumende weBotswana leZimbabwe bekhangele inani lesihambi elisebenzisa umngcele weRamakgwebana kanye lePlumtree bavumelane ukuthi umngcele lo ungavalwa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Kusukela mhla ka-20 Mpalakazi umngcele lo ubusebenza ungavalwa, kodwa lamhla uzavalwa phakathi kwamabili. Lokhu sokudanise abanye abalokhu besendleleni besithi ngabe ungavalwa lokhu bakuthe qhwi bakudlulisela ngale kwamhla ka-25. Umnumzana Matthias Banda uthi ngabe bakudonise ikhefu nje lonke lekhisimusi kanye lomnyaka omutsha.
Besicabangela ukuthi lento yokuvula iBoja 24 hours which last over i festive season yonke cause kuba busy particularly ngamaround ama days e Xmas lawe New Year. Besicanda uzaqhubeka maybe mhlawumbe uzoyefika ngomnyaka omusha ubo January 2 nxa abantu sebevuyela kwele Botswana.
Lo njalo ngumbono kamnumzana Stan Ncube othi baningi abantu abahambayo njalo bazaphindela ngale kwekhefu.
Besicela bakithi border livula ama 24 hours kuze kuye bambu 7 January ngoba abantu baningi kakhulu abanye bavele northwest South Africa. Inani labantu eliye ekhaya kathesi linani labantu elizaphenduka njalo ngo January. Ibhoda yabe ingasavula ama 24 hours because sicela kakhulu ukuthi ibhoda lihlale livulile.
Kuyisiphithiphithi endleleni kusukela esigodlweni seGaborone kumgwaqo we-A1 oqonda emngceleni weRamakgwebana. Abanye abamabhasi aya kwele Zimbabwe bebika ibhizimusi eliphezulu. Amabhasi afana lo Siyabelo esuka ekuseni eGaborone esiya koBulawayo akhiphe amanye njalo amabhasi ukuze enelise ukusuthisa inani eliphezulu lezihambi. Ngokunjalo uloliwe weBotswana Railways laye usegijima phakathi kwakoBulawayo leFrancis Town malanga wonke okhandelwe ukunceda kakhulu udubo lokusela lokuhambisa isikhathi sekhefu. NginguMartin Ngwenya owenda Base Studio 7 ngiseGaborone kwele Botswana.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi ibhekane lodubo lokuhluleka ukuba lenani lezindlu eleneleyo ukwenzela ukuthi abazilindeleyo kuhlelo lwe waiting list bazithole. ikansilile ilabantu abazinkulungwane ezilikhulu lechumi lanhlanu zabantu abalinde ukuthola lezi zindlu. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Abaningi bathi sebeleminyaka phose edlula elichumi belindele ukuthi bethole izindlu kumbe umhlaba wokuzakha edolobheni lakoBulawayo, kodwa ngenxa womumo womnotho omubi ezweni abantu bayehluleka ukwakha. Umqondisi ogatsha lwabomanjinela ukuhlelwa kwekhansili yedolobho lakoBulawayo, umanjinela Wisdom Siziba, uthi ikhansili ilabantu abangu-115,000 abalinde ukuthengiselwa izindlu.
Bulawayo City Council ile housing waiting list yabantu abangu 115,000. Silawo ke ama projects esiwenzayo esikhangelele ukuthi asincedisa khonapho to ukuthi sizame ukuthi sehlise inamba le yabantu abalindele izindlu.
Wengezelele wathi okwamanje baphakathi wokuzama ukulungisa umhlaba ukuze kube lempompi ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo. Uthi sezikhona indawo ezilungiswayo andubana kuphiwe abantu izindlu zokuhlala ngomnyaka ozayo.
Siphinde sibe lakho okunye esikwenzayo kathe seziyizitende esiphezu kwazo ukuthi sizenze, sizidizayine, okuyikuthi ama-layout yako siyabe sesiwaqedile ngo-2018. Lawo kungezinye zezinto ekuzamele zingene khonapha ezindlini esizifuna ukuthi zingene kuzo lezinto esizifunayo. Sikhangelele i-RE of Umganwini le-Norwood Tracks.
Umanjinela Siziba uthi udubo olukhona ukuthi idolobho lakoBulawayo aliqheli, kodwa inani labantu abadinga umhlaba liyaliqhela malanga wonke, ngakho bakhuthaza abantu ukuthi bakhe izitezi.
Ingakhangela kathesi ukuthi sesihamba sidevelopa izindawo okwakuthiwa ngama-difficult areas ezazishiywe, kodwa kathesi sesihamba sizidevelopa. Yikho sesi-encourage-a, sesicela ukuthi sikhuthaza ukuthi sakhe sisiya phezulu njalo senze lokho esingathi i-densification.
Unkosikazi Pamela Moyo uthe wabhalisa ukuthola indawo yokwakha indlu ku-council yedolobho ngomnyaka ka-2001 njalo ulokhe elindile. Uthi ngomnyaka babhadala ichumi lanhlanu lamadola i-$15 ukuze bebe lesiqinisekiso sokuba kuluhlu lwabalinde ukutholiswa umhlaba wokwakha.
Kudala sebengabhalisa ngo-2001 and asenjela ukuthi ngiku-waiting list, indlala ngihamba ngisiya-checka since 2001 up to now akulalutho, akulanto eyenzakalayo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole uchaze ukuba okwenziwa ikhansili yedolobho lakoBulawayo yikwephula amalungelo oluntu.
Sibona ngani ikhansili yakoBulawayo yenza umsebenzi ongavulekiwa kakhulu, ngoba yephula amalungelo oluntu uma sikhangela ukutholiswa abantu indawo yokuhlala. Wonke umuntu kumele ukuthi uma eke wabhalisa ebe le ndawo lapha uhlala khona, kodwa siboni kule nguquko eyakhona lapha. Ngakho sithi hayi, lokho kwenziwa ikhansili yakoBulawayo yinto engalunganga kakhulu.
Iningi labantu lilokhu lilindele ukuthola izindlu kumbe umhlaba, kodwa imali ebizwa ikhansili iningi kakhulu, ngakho yenqabela abangelamali ukuba bathole umhlaba. Lokhu sokudale ukuthi inani labalinde ukuthola umhlaba likhuphuke. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umphathintambo wele North Korea ubona ngezobudlelwano lamanye amazwe uthi izijeziso zenotho ezifakelwe ilizwe lakhe zifana lokuthi ilizwe lakhe selisempini, ngoba sekuvalwe phose konke okumele kungene elizweni leli. Umeya wedolobho leDavor kwele Philippines uthi abacitha umlilo bathole isidumbu esisodwa ngemva komlilo oqhamuke kwesinye isakhiwo, njalo bathi abanathemba lokuthi abantu abangamachumi amathathu lasithupha abakade bephakathi kwesitolo sokutshaya incingo bengaba besindile emlilweni lona. uZulu weHarare uthi akusoze kube lenjabulo ngelanga leKhisimusi ngoba imali yokusebenzisa ngalesi sikhathi isilela kukanti lentengo yempahla ilokhu iqansa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abakhulumisane lalomsakazo edolobheni leHarare bathi lanxa befisa ukukholisa ngekhefu leKhisimusi akulamalungiselelo asekhona ngoba bengelamali. Umnumzana Titus Zimbili wase Mount Hamden uthi imuli yakhe kanye labomakhelwane abasoze bajabule ngaleli khefu.
Njengoba ngisazi lo nto into azimanga kuhle kodwa ngimude khona kathesi ngenxalo okwenzakeleyo lokhu ngiyabona kuyaye kungcono zikulo nyaka.
UZimbili ophila ngokuthengisa izicathulo edolobheni leHarare uthi abantu sebesehluleka ukuthenga impahla zakhe ngenxa yokuswelakala kwemali.
Hayi, ke ngikutsho ukuthi kusengqondweni imodu leyo ekhona leyo izayenza into zingani zingcono ngoba abantu bathabile since November 20 abantu imodu yabo engani bathabile nje bathokoza ukuphuka kukamgabe lokubuya ukamnangapa sowenza i-national mood yabangcono so uzayenza i-Christmas bengcono lanxa imali ingatholakali lezinto zezingamanga kuhle.
Umnumzana Petside Zike othengisa izicathulo laye uthi akulamalungiselelo awenzayo ngekhisimusi njengoba kungela mali kukanti wehlulekile lokuyabona abadala ekhaya.
Ikhisimusi uyabetha yabona le imali imali ayikho yabona. Ngiyafuna ukuthi lo government ibuyise amayusa la. Yabona. Akuna business. Imali ayikho.
Abanye bathi iKhisimusi yanyakenye yayingcono kakhulu ngoba uZulu wayesanelisa ukuthola okuyimadlana. Bekuzindwendwe emabhanga lalapho okuthathwa khona imali eziyabe zithunyelwe zivelela ngaphandle kwelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ndaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla ke sixoxa ngodaba oluqakathekileyo kakhulu, udaba lokuthi nxa uthando soluphelele endlini pho luvuselelwa njani. Nginanhlanhla ngoba nginonkosikazi Rejoice Mncube ukhona ngale ke eJohannesburg kwele South Africa, kuzobuya ke ubaba uSikhumbuzo Moyo laye ukhona ngale kwele South Africa. Mncube, litshona njani?
Siyatshona ba.
Ye baba Moyo, ungawutshona njani? Hayi, kulungile Moyo. So sikhalise ngawe ke nkosikazi Mncube, akutsho ukuthi uthando lungaso luphela sibile endlini luvuselelwa njani?
Uthando lungaso luphela endlini luphela kuliphi isayidi ngoba kuyadiphenda ukuthi oyabe engaselathando ubaba or ngumama lapho.
Ye kubeke sibile ukuthi nxa luphela nje nxa zonke.
Baluphela nxa zonke kuya kuzoba kudiphenda futhi ukuthi kuphela ngayiphi indlela kithi.
Mhm.
So if kuphela angazi ukuthi ngakubeka kithini kahle. Ngoba kuyadiphenda if kunokuthi kunokujolelana phakathi ngibeke kanjalo kithi.
Mhm.
Ukuthi ba sithi lese oro yibe ngijolayo oro ubaba ojolayo lapho yikho kugcina khona uthando lwakhona lungasekho right endlini.
Aha. Pho-ke kuvuselelwa njani nxasokunjalo?
Liyahlala phansi lo baba libize umuntu omdala then libike udaba lwenu libe selimchazela nalo umuntu omdala ngiyozolulungisa-ke udaba lwenu ukuthi luba njani uthando lwenu luvuseleleke.
Ye baba Moyo, uyazizwela lapha-ke ukuthi kukhona khona okungahlupha. Kuvuselelwa njani nxa kunjalo?
Ukuthi kuyatshiyana ukuphela kwakhona lungakuphela kokuthi kukhona kokuthi khona indaba ekhona elihluphana eyenziwa ngomunye wenu phakathi kwenu yilo luvuselelwayo. Kodwa lokhu kuphela kusoluphelile ukuthi omunye kaliselalo uthando komunye. Ha, kusuka kube yinkinga luvuseleleko olunjalo ngaze kungenele umuntu omdala kungenele ama-councilor eke luphele ngaze luphelile ngeke kube kubambana ukuthi omunye uvele kasathandi yena uthando ukuthi alukho luphelile. Kodwa makuyinto yokuthi yinto encane nje elungisesekayo kufanele lilungisise yona leyo nto then kube sokubuyelelwana sokuyahamba kusiya phambili.
Ye, siyabona ukuthi-ke nkosikazi Mncube esilungwini wezwa kuthiwa-ke ngisakhipho wami siyekwenza kuloko kuthiwa idina kumbe ngimkhiphe ama-out. So akutsho ukuthi yikho phela lokho kuba seluthando ukuthi luhlale lukhona.
Hayi lokhu ngezinye indlela kuyabe kuyikuhlanganisa ifukumbeni belingasakhulumisana endlini or kahle kahle lingasatholani kahle lokho okwamadina yikho okugcina ngoba lapha mani siyakudla idina kithi kukhona ukuthi lixoxisane libuzane ngoba leyo liyifamily leyo lingekho two so ngayenza ukuthi ube yi-three four five akithi so kuzoyenza ukuthi la ugcine injani ixoxisana njalo kukhulule inhliziyo ugcine lawo leyalo into iya ideda enhliziyweni yakho or kuyinto ade ibambile enhliziyweni yakho.
Aha, baba moyo kunokuthi abantu nxa bakhiphani kumadina lawo yikho kwenza ukuthi uthando lungasatshisi kangako.
Uthando yinyamazane engingatsho ngathi ma ngidiscuse ukuthi inkalakata amanga wona amanga akaze abe right ukuthi omunye uyaze sephambukile entweni elalizithembisene ukuthi lizozenza. Yikho isikhathi esiningi okusuka kube yinkinga ukuthi ma kukhulunywa amanga wona amanga azavela abuya avele egcekeni so yiwenza abantu bagcine bengasawelelayo.
Nkosikazi Mncube, vala-ke ngamafitshane sibona zani ingxoxo yethu imalapha namhlanje ngoba isikhathi sesidliwe kumangoya.
Mina engikushoyo ukuthi abantu vele kulungile ukuthi ifu liphambanisana lihlale phansi likhulumisane nobunye wakho licolisane liqhubeke njalo ngothando.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke Nkosikazi Mncube. Mncube, sihambe ke kubaba uMoyo. Vala ngamafitshane baba uMoyo.
Ye, mina ngithi kumama nje inkinga lokho into especially lina abangomama nathi abangobaba kodwa ikakhulu uthando lwami sikwakhiwa ngomama ukwenza into ezinhle ezifunwa ngobaba nokulalela yena onguye wamlandayo ungalaleli kakhulu abantu bangaphandle uma ulalela yena kuzokwenza uthando lwakho luqine.
Ye, siyabonga kakhulu ke ndithatha leli thuba ukuthi mbonge ubaba uSikhumbuzo Moyo ukhona ngale ke kwele South Africa incwadi kwezamasiko esintu. Mbonge ke lo mama ke uRejoice Mncube khona ngale ke eJohannesburg laye lingathino lakusasa zihlobo zami mbongele kakhulu.
Hayi, lathi siyabonga
Oliver lisemoyeni ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyawazi namasiko wawo ela manyama bayawazi namasiko wawo wawo senziwe mandu wawo senziwe
mandu. Asibongile Mthembo Sithembayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Every human or animal living on the earth, one of life's great gifts God gave was a gift to create life. Only the Baba follow Kutando Lako, no woman that I miss the funny so stuck. Into the Yam, Yoki Pilo Yam, this is that there is a Taliwam. Into the Yam, Yoki Pilo Yam, this is that there is a Taliwam. Think that I would last, always caught up in my dark past, never had an understanding of what love means. Only got one from my mama Jackie, daddy, and my family. Scars hurt, never look bad for my candlelight. Then my candle up in the UR, and then Mr. Dark, cause I take up. I'm around my palms together, head down every day, like no way will I ever get cold up in the streets, standing fast. Cause yeah, I'm little, I'm big, standing fast. I need your guidance, this is wildness. I need some praise from G.O.D. ingoma kaJub Jub. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Sekuqhamuke inkulumo phezu kwendlela yokukhetha abazancintisa kukhetho bemele umanyano wamabandla aphikisayo awe-MDC Alliance. Selugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje. Sidibaneni njalo ngo-half past 7 ntambama.